kuyinto enhle njengathi thina ama informal traders ukuthi sizabe sesikuma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-SADC countries. Into vele siyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile, thina ngapha sabe sesithaba ngoba soze kusihluphe ukuthi sadingela ama-passport, sabe sesicrosa kuphela sisayenza ibhizinisi labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu nxa yekwenza khonoko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esiconsulte njengobana bekhulumele bengakuhulumende khona ngale bakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele siconsulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kumapholisi zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemkunguru yethu kuye khanyazwa ukuthi hhayi sokumele lideclare kumbeni sokumele libe lezincwadi zokuthi libuye lempahla emkhuthukhuthu yethu izabe sivele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengobana bevumile. So kumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo, kumbeni sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lapho sikubone lamapholisi zecace ekwazi, asifuni ukuthi sibanjwe emoyeni sesithabile sothiwa hhayi kwavunyelwa nalokho okuthize. So konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku-white paper okuzothi kusisebenzele njengabantu abazisebenzayo, njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuoda impahla emazweni achiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Comesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa, singene lempahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi sokumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esiku business siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawo ama-SADC countries ebe lento i-1 esivumelana ngayo, like njengoba kulumele ukuthi nxa usiya ngebhoda yangapha eMtare kule ekhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini nalokhu nalokhu esikufunayo. Ngapha eSouth Africa kula leBotswana kula. So njengoba namazwe enjalo wonke singama-SADC countries, so kumele sibe lomthetho 1 ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicrosa ama-borders sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo. Sawamukela sibili lo mcabango abawenzileyo abadala ukuthi ama-passport, and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi. Kodwa ngaphela wonke ama-countries zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa, labo Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani. Kungabi lelizwe liyi-1 ukuthi namhla nijile i-passport, sasa sengikhanyele eMpumalanga sokumele nithwale i-passport, sasa ngikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.